thina besingakhangelelanga ukubana ke ngendlela ke osukwenzakala ngayo emadali ukubana usikhala engathola irelief ema-magistrate court ngenxa yokubana ungalalela even ke abameli bakhe bakhuluma ukubana sile nkinga ezenzakalayo ke kujudiciary kakhulu ke kuma-magistrate court ngenxa yokubana they are being used besetshenziswa ukusekula ama-political scores. So kuba nzima yikho amalwaya lawo eselokuzungeza lokudawuta ukubana ke i-legal route ingasincedi ukubana ke sithole ke ukukhululwa kwabo-Job Sikhala le nyathima 16. Kodwa thina njengebandla siyahamba emadala ngenxa yokubana silokuhlonipha ke umthetho welizwe lokunanzelela ukubana ukuze siyakhe iZimbabwe we must be able ukustrengthena ama-institutions anjenge-judiciary ukubana engasetshenziswa uku-advance ama-political agenda. I-ZANU-PF ayisiyo court, i-ZANU is a political party njenge-CCC. So akufanelanga ukuthi ke ama-politician ekwanisa ukuya-influence ama-legal process ayenzakalayo ngoba yiyo ke yokuthiwa isilunga ku-intervena with the judicial independence. Therefore kusiba nzima ukubana ama-court eZimbabwe ke abantu bebele themba lawo ngenxa yokuthi awe-weaponize against ama-opponents e-ZANU-PF.
Amagqwetha kaChamisa sibona ukubana aselobele usikomitshi wamajele emcela ukubana uChamisa avunyelwe ukuyabona uSikhala losithole labanye babo. Libona liphiwa yini leyo mvumo?
Ye, sibabhalele ke Zimbabwe Prison Services ngenxa yokubana ke size sihambe ukuya uzama ukungena ke umongameli bamtshele ukubana hayi yena njengomuntu omkhulu kufanele ethole imvumo ke emahofisini aphezulu ukwenzela ukuthi kuyenziwe ama-protocol ukubana ke engene. Lokho kuyinto esayihloniphayo, yikho ke sayingeja ukubana sibhalele ke emapholiseni njalo ke la ku-commissioner as office owe-Zimbabwe Prison Services ukubana ke sikwanise ukuyabonana ke lo Job Sikhala lo honorable sithole labanye ke abayi-16 abasenkantolo.